besile President's Annual Cheer Fund namhla lapho ade kunikezwa osikhulile ama hampers ye kubuye abantu abaningi ngathi abedlula e 500 wanamhla yabe kuyisiphithiphithi eofisini njalo umsebenzi wokuthwalana lezinto hayi kumnenga kakhulu lokubona ukuthi kugcinwe kuhle lokukhangelela futhi osikhulile abanye bebe kuma wheelchair abanye bekudingakala ukuthi ukuthwale zona izitulo abahlezi kizo hayi umsebenzi kumnenga sibili into enhle into eqale kuhle yaphela kuhle abantu bethaba kulomusa labantu vele abanengi okumangalisayo
manje bona labo elibaphathisileyo libakhethe njani bekungabantu bebandla kuphela na kumbe belikhangela bonke asebekhulile kungakhathalekile lokuthi basekela liphi ibandla
hayi besibiza bonke kungakhathalekile ukuthi ngabaliphi ibandla phela osikhulile yibo abasilethe emhlabeni so nxa sebehamba ngodondolo so udingakala ukuthi lathi sibe lothando lokho okompangazwe hayi sizakwenza abantu ebantwini abalingana lathi osikhulile ngomama bethu ngeke sabandlulula ngaleyo ndlela so kwanamhla bekumnandi sibili ngoba wonke umuntu bekhona abantu bajabule kakhulu ukuze ukuthi impahla abazitholileyo zivela kumongameli uPresident Chamisa abanengi basuke besithi bona kangena umfana bekujabulisa ukuzwa osikhulile bekukhuluma lokho ngoba thina siyabe sizitshela ukuthi ngabakho ku-social media siyabe sizitshela ukuthi ama-slogan ethu kabazi but omali sileyo ukubona ukuthi iningi yabo osikhulile bayazi ama-slogan hayi bekujabulisa sibili sibafisela inhlanhla osikhulile bethu njalo sifisa ukuthi ngesikhathi samavoti bebelathi bevotele uNelson Chamisa bavotele ibandla le-Citizens Coalition for Change.